Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani mthwakazo omuhle kumagumbi yamane omhlaba lapho elingali khona olamukela umsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 9 Nhlangula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izolo kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwe igcikwane le-coronavirus, abahlanu babo abavele kwele South Africa batholakala belalo osekukhuphule inani labo elizweni laba yi-287.
Ukuthi bahlanganise abantu kukhangelwe lalesi sifo se-coronavirus kuyisimanga esikhulu kakhulu.
Kambe uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekileyo ukwenqabela igcikwane le-coronavirus na?
Igcikwane leli kalikho lapha eZimbabwe la. Igcikwane leli livela ngaphandle kwelizwe.
Ukutshengisela phezu kokubulawa kwabensundu ngamapholisa sokusabalele umhlaba wonke jikelele.
Kodwa ke emalangeni adlulileyo siye sabona ukutshengisela ukuye kwagcwala nje ilizwe lonke, England yonke nje ngokuphelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Izolo kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwe igcikwane le-coronavirus, abahlanu babo abavele kwele South Africa batholakala belalo osekukhuphule inani labo elizweni laba yi-287. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulo yedwa esigabeni seMashonaland obele gcikwane leli kodwa sesindile. Abalichumi lanye abesigaba seMaswingo labo babikwa sebesindile. Kusenjalo, uhulumende uthi ikomiti edalele iParliament ebona ngezemithetho izabuthanisa uzulu ezigabeni ezijeneyo zelizwe kuqala mhla ka-15 kulinyanga kusiyafika mhla ka-19. Isizwa imbono yakhe ngokuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe okuzanywa libandla elibusayo phansi kwe-Constitutional Amendment No. 2. Iningi lithi kudida ingqondo ukuthi uhulumende ugijimelani ukubuthanisa abantu khona kule ngozi yokuthelelana igcikwane le-coronavirus. UZulu uthi ukubuthaniswa kwabantu lokhu kuzabangela ukuthi igcikwane leli limemetheke ngamandla. Ukuguqulwa kwesekelo sombuso lokhu kusolwa ngabaningi abathi ibandla le-ZANU-PF lizama ukupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Ingaphumelela linguquko, uMnangagwa uzaba lelungelo lokukhetha abahluleli bemthethwandaba lomchuchisi omkhulu engakhulumisa nanga la muntu. Uzaba njalo lelungelo lokukhetha abaphathi ntambo bakahulumende abanengi kwedlula labo abavunyelwa phansi komthetho okwamanje. Kule migqa engamachumi amabili lasikhombisa uhulumende afuna ukuyiguqula kusisekelo sombuso lesi esiphasiswe nguZulu nesilinganiso phose sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 94.49% ngomnyaka ka-2013 kukhetho lwe-referendum. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu, yena othi imbuthano kahulumende le izabangela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Ukuthi bahlanganise abantu kukhangelwe lalesi sifo se-coronavirus kuyisimanga esikhulu kakhulu, kudidi ingqondo ukuthi bangenwe yini, njalo bajongeni ngakho khona lokho. Sibuye sikhangele futhi ukuthi empeleni bakhangelele ukuthi abantu bazenelisa yini ku-attend ama-meetings abo lawo. Ngibona ngani ngabantu nje abadlalayo abafuna ukuthi kuthi i-process yadlula, ba-consult abantu bekwazi mhlophe ukuthi akula muntu oza-attend ama-meetings abo nalabo abantu bayesaba. Abantu abalaso isibindi sokuthi bayebuthana bebuthanela into efana nale leyo iparlamenti yakwazi ukuthi abantu kwabasoze baathende ifuna nje ukuthi idlulise kuthiwe yaconsulta bekwazi mhlophe ukuthi akulalutho uzananzelela futhi ukuthi emakhaya imhlangano efana lale idependa kakhulu ekusebenzeni kwe-civic society kuyiyegqugquzela abantu ukuthi be-athende kade si-civic society imile ngokubana inaka izinqumo zokuthi abantu bengabuthani ngalesi sikhathi se-coronavirus kulusizi kakhulu ukubona ubukhokheli okuyibo obukhangelelwe ukuthi buhambe phambili ekuthonyeni ukuthi abantu bangaze babuthana bavikelele umkhuhlane kukhona kusiba yibo abafuna ukubuthanisa abantu ngalesi sikhathi
Abanye bathi inguquko edingwa nguhulumende iza kupha uMongameli Mnangagwa amandla okubusa njengontando kayiphikiswa njengenkosi yikho nje sekichikijima khona kule ngozi ye-coronavirus. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
Eqinisweni kunika umongameli welizwe amandla amaningi njalo kuyayitshintsha iconstitution zafumana ukuthi kulama amendments afika 27 okumele kutshintshwe izinto eziningi ezizo ezavunywa ngabantu ukuthi kazigcizelelwe kuconstitution ngo-2013 kusuka kube lezigamba eziningi eziyizo ezazisolwa ngabantu nxa babeqala ukwenza iconstitution ngo-2013 kuyibo okuyikho kwaletha umfutho ukuthi iconstitution ibe khona entsha ka-2013 so nxa kuyatshintshatshintshwa zonke lezi zinto umongameli ugcina sesiba lamandla abe lamandla okuthi kube nguye o-appoint o-vice president abe lamandla okuthi angaboleka izimali kungazange kwa-approva iparlamenti lokunye okuninginingi okusuka kulimaze iconstitution evele yiyo ekhona abantu abathi yiyo indlela abafuna ukuthi bakhokhelwe ngayo kungakho ke yikho i-civic society besola lesi sinqumo ngokubana lesi sinqumo sesiphikisana lalokho kwathiwa ngabantu ngo-2013 ngokubana izinto eziningi sezitshintshwa totally sokunika amandla wonke ku-president uzafumana ukuthi indaba efana lokukhethwa kwabo-chief justice konke sokufakwa ezandleni zika-president kakusela ama-interviews aza kwenziwa izinto eziningi sezisemandleni akhe
umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa le studio 7 esecingweni umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye labebandla lezanu PF bayakulandula ukuthi bazama ukuguqula isekelo sombuso ngoba befuna ukupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla amanengi
Yebo 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 tsakaza muhle liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus ngesikhathi kungakabekwa usuku lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe sihlolisisa njalo imisebenzi yabatsha enceda abaswelayo ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19 Lusizi ukuthi ngeke lene lisungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini noma kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hove khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama
kambe uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekileyo ukwenqabeleni igcikwane le-coronavirus na Lo ngumbuzo abanye asebezibuza wona ngoba indawo ezigcinwa abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe ama-quarantine centers ngesiNgisi asezindawo lapho leligcikwane eselihlanyelwa khona ngoba abantu bephoselwa ndawonye beminyene okunye osekudalela umbuzo indlela ukukhangelwa ngayo ukuthi umuntu engaba elegcikwane leli na kumbe hatshi ngokuhlola ukuthi umzimba wakhe uyabe uchisa okunganani nxa lapho efika kwezinye indawo omunye wabasola lokhu ngumnumzana Maxim Gandla isakhamuzi sakobulawayo njalo owalwa impi yenkululeko
kodwa okusegcekeni esikubona ngawethu amehlo thina esibona lokho esiku lockdown igcikwane leli kalikho lapha eZimbabwe lapha Igcokane leli livela ngaphandle kwelizwe. Kubona labo kuthiwa khona bavela kumbe ngama-detainees, kumbe ngabadiphothwayo, kumbe ngabasemajeli, ngoba kulakwesemajeli lapho kuthiwa bakhona labo abalakho lokho kuyinto lokho. Kodwa-ke isimanga lanxa kuthiwa khona kuyakhwela, inani lakhona liyakhwela liya phezulu. Okusuka kuhluphe khona lapha yukuthi kanti nxa likhwela lisiya phezulu kube sokuthiwa khona khathesi kwehlile kulabantu abasebe-recovile. Barikava njani bengalatshwanga umbuzo omkhulu. Igcikwane leli nxa likhona leli kathi lona silibamba ngani? Ikhithi yangkhona silayo yini ukubamba igcikwane leli? Sibe sesiswela umuthi wokwelapha abantu beze besile bodwa. Kuthiwa khona abarikaviri abaseliyo ngabangaka. Itemperature le kade ngibona abanye ngazani bayakhangela kukhulu ngento yakhona bebekhangela ngalokho umtshina kwema temperature lokhu. Nxa kwa above 38 or 39 to 40 kuhle kuthiwe khona hayi awuphilanga. Kati i-stress iba le ma percentage amangaki labantu laba bale asima labantu abale flu bebulawa ngamakhanda. Into yona le engazani ayimphathi kuhle mina an individual, ngoba sithola ukuthi khona umkhuhlane wona lo wegcikwane leli awelatshwa elizweni le or across the world ngaphandle kwemadagaski le-Tanzania lalangapha kulokhu zini ngapha eRwanda. Amazwe lawo mbona zani basebezimela nje ukuthi bazilungisela lokhu kwinto ngemithi nje yesintu kumbe yonale bayibonayo. So lokho ngakezake sikutsho lokhu ukuthi khona into le kayelapheki, kuyelapheka lokhu ngiflu liyane eyabi khona laphana kumbe lokukhwehlela kumbe isihlabo nje.
Manje ubona ngani uhulumende akwenzayo kungaphathisa yini ukwehlisa inani lalabo abatholakala belegcikwane le-coronavirus?
Uhulumende kusegcekeni lapho ukuthi khona uza kwehlisa lokhu. Kumele kwehliswe lokhu ngokuthi abantu bethole ukudla. Khona lokhu ukuthi abantu bengahambihambi laphana lalaphana nje ukuthelelana imikhuhlane yona le nje yeflu. Kuyehla lokho kuyinto lokhu kodwa nje. I-social distance yona le ekhulunywa ngayo yona le izanceda ngoba umuntu angama phansi kwakhe nathi utshwala laphana uyezwa ukuthi umuntu lunathi utshwala. So uhulumende kavale utshwala lobu, kavale legwayilele libhenywayo leli kunye nembanje. Amamaski lana nxa umi phansi komuntu thina sisemabhasini lapho uyezwa ukuthi umuntu lo uvela nathi utshwala lo uyezwa. So le quarantine yona leyana ukuthi abantu abahlale besezindlini kumbe besendaweni ezivalelweyo ngale behlale ezindlini kuyanceda khona lokhuyana bona laba abantu laba bengahambihambi laba banathi utshwala kuma imadagaski leyo iyazelaphela lo mithi yayo. Lokhu ukuthi khona uhulumende elandelele lokho kwe-World Health Organization angwamanga lokhuyana ngobani ngwamakhiwa lokhu.
Umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo njalo walwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele la ku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi imota yomsekeli webandla le-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Gilbert Bwende, iphoselwe ibhomba lepetulo yatsha emzini wakhe weBelvedere eHarare. UBwende utshelele liphephandaba ukuthi useke wathola imilayezo imcebisa ukuthi achiye ukusekela oDouglas Monzora labo Thokozani Khuphe. Iphephandaba leChronicle lithi umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe usuza kuqala kulandelwa ukuvalwa kwelizwe ngenxa yegcikwane leCoronavirus. Iqula ebelikhokhelwa umphathintambo wezokwethekelelwa uMnumzana Mangaliso Ndlovu belisedolobheni leVictoria Falls izolo phambilini kokuvulwa kwemisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe. Iphephandaba leHerald lithi owake waba ngumphathintambo wezamandla uMnumzana Sam Undenge usezahlala ejele okweminyaka emibili kulandela ulahlwa kwesicelo sakhe sokuthi isigwebo asiphiwayo phezu kwecala lakhe silahlwe. U-Undenge watholwa elecala lokukhetha inkampani ukuthi isebenze ithenda ngesilungu ingalandelwanga. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Yebo yebo, selibingelela beStudio 7 abasakazi bonke nabalaleli bonke. Imumpofu njengabantu bayidinga ngamademokrasi, MTC kachamisa abantu balole democracy. Iyomangalisa ukuthi democracy yakhona ikuphi lokho engena esikhundleni ngodlakela ngempi efuna ukubulala ukhophe. Siyababona nanamhlanje baqhubeka ngazo izimpi zakhona. Alaba bayangisa laba abantwana bakamgabe kenje vele umgabe G4 wayeshiye ezandleni zakhe. Yikho bebehamba ngezeluleko zikamgabe nokwenza kwakamgabe bayangisa njani. Bayangisa odlakela lolu abalwenzayo lolu. Kuvele kubonakale ngisho nabasekeli bakhe bonke noma bekhuluma abantu bezimpi nodlakela. Bayangisa lokho pho ngabusa umgabe ozabangcono phela kunaye phela umgabe omncane lo osakhula lo chamisa. Bayangisa lokho abakwenzayo. So ngiyabonga ngithi abaxekane lento zodlakela ochamisa.
Yes, salibonani basazi beStudio 7 njani. Likhuluma lo John Walker eBotswana. Ntanda uPaula ngodaba lukamakhuphe. Umakhuphe akeyeke umkhuba wakhe owezano. Siyakwazi ukuthi umakhuphe uyizano ngokwakhe, so engasidisturbi ebandleni lethu likababa uChamisa, ngoba siyakwazi ukuthi vele yena uyizano. Konke lokhu okwenzayo siyakwazi ukuthi uthengwe izano yethu enze khona lokhu. Kodwa ngeqiniso nangamandla iMDC kaChamisa elawo, umakhuphe akulanto ozayenza. Njalo umakhuphe akulamuntu ozafa wambusa, akulamuntu ozafa wamvotela. Njalo kasozebe le support engaye ngaChamisa ekufuna ukudisturb nje, ngoba vele siyakwazi ukuthi izano imnike inqwabanqwaba zemali. So akakame ukufuna ukusidisturb ebandleni lethu. Ngiyabonga
balalele kwahle beStudio 7 lentatheli zindaba. Siyabonga, thanda ukuthi ngibonise lokhu kafitshane. Uhlupho esilubona ekhaya laphana kuhlukuluzwa kwamalunga e-opposition party kakhulu yona i-MDC alliance, silo hlupho oluncinyane, luhlupho olungeke luphelele kiyo futhi. Okuswelakala ukuthi thina njengamazimbabweni esikhona sinanzelele ukuthi yithi esisengozini. Ludinga futhi ukubambana kwethu thina abantu, kungalani le mpala, kungalani le mhlobo, kungalani lokuthi wena uvela ngaphi. Dingeka ukuthi sibambane khathesi kule mathuba okuthi abantu babhalise kakhulu esisemazweni aphandle. Bona abasemazweni eBotswana, South Africa, Zambia, Mozambique, asibhaliseni ukuvota i-election ezayo. Nxa isiza silisebenzise ithuba lethu lokuthi sivote, sithi lanxa siba khona ekukhoneni sikhona nosivotile. Singabantu abaningi kakhulu esemazweni angomakhelwane, kodwa nxa singavoti sifana nawo lokuthi siyazincindezela thina. Singalibali ngamaphemithi lawa esiwaphetheyo, abanye vele kasilazo lezincwajana lezi, abanye siphethe amabhasi esingeke saveze emapholiseni. Kumele sikunanzelele lokho ukuthi khona thina siyalungisa elethi lizwe, ukuze nxa sesibaleka sibalekele kithi, singabutheleki futhi lezi mpahla zethu emazweni lapho esingakhanga khona. Sizadubeka ngelanga lokubaleka. Abantu laba ngikhona beseza imithetho yabo izaguquka, ngikhona beseza labo bezasihlasela futhi cine sesihamba ngenkani. Kodwa lolani lizwe siyedubeka futhi lathi labantu bethu. Ngicela sike sicabangele abantwana, sicabangele lathi ukuthi nxa sisuka lapha izinto zibhede emazweni esikiwo siyanga siyafika senzeni. udubululwane olukhulu uhulumende olaphana ngolwethu sonke asilukhangeleni ngokuhlangana ngokubambana. Siyabonga uSibande Jobek.
Salibonani, salibonani, salibonani kwistudio 7. Siyabonga linjani badala? Hayi, siyaphila. Mina igama nguSimahedwa Manyenyeza. Hayi, lapha esikhona madoda siyazama, siyancinga kancane kancane. Lokho simbhekile lockdown, lokho qhubeke siyaphambili. Hayi, lati siyezwa njengamahungahunga ukuthi kuthiwa abanye bayabuyela emakhaya. Hayi, kodwa mina lapha engikhona, hayi, angikaboni umuntu obuyela ekhaya. Abanye lokho bezama, bezama, bezama kancane kancane, bethola ngoba inkalakatha phela ukuthi uthole ukudla, uthole lo ungakukhona ukuthi ubhadale ngakho irent. Ungabona ukuthola lezo zinto, hayi, at least uyakhona ukuchova-chova kancane. Into eyinkinga nje isikhala ngayo kakhulu ukuthi uhulumende ngawe uyazama iplan kuvulelwe laba abalayichayo ukuthi kukhona ukudlula amagrosali ahambe kahle ekhaya. Abantu abethu bayalamba le makhaya, akusakhona ukuthi kutholakale anything. Lanxa ukhona ukuthi ungathumela something, ayikho into ekhona ukuhamba. Waye bengazama ukuthi bahlale phansi amagovernment nje bazama ukudedela kancane iborder kwenze ukuthi lathi sibe ngabantu esikhona ukuthola ukudla okuhambayo kuye emakhaya kulabo abangakhoniyo, ngoba abanye kulabadala ekhaya amaxhagu lezalukazi. Igovernment yakithi kuthi iyababonelela kodwa kulanto so ukuthi ngakungcono thina njengoba vela develop abanye bethumela emakhaya bakhona ukuthumela labo bantu baye kudla bathole lokho kudla ngakho bangcono kakhulu. Ngiyabonga Studio 7 phambini ngomsebenzi madoda.
Sanibonani baphathi bohlelo le Studio 7. Thina siyaphila. Igama lami uSibusiso Machas. Hayi, nami bengithi nje ngiphawule, hayi, isimo esibhekane naso sisemazweni angaphandle isinzima, kodwa sekuze kucishe kungathi kuyajwayeleka into kwakhona. Kodwa-ke kunzima ngoba izolo bengiye lapha emabhasini e-Powerhouse ngiyobuza ngoba uhulumeni wala e-South Africa kade thina uyavula ezinye izinto. Bengicabanga ukuthi mhlawumbe uzovula nasemabhoda. Ngayabuza emabhasini bathi hhayi, akukavulwa lokhu kusahamba impahla. Njalo impahla ziphelela koBulawayo, thina masifuna ziye emakhaya besiziphathisa vele zisuke ziyefika emakhaya. So ke ngenye impilo enzima kakhulu esibhekane nayo engangokuthi asazi ukuthi kuyaze kube nini, ngoba ngithe uma ngibuza bathi hayi, kuyaze ukuthi mhlawumbe uhulumeni yena uma esechazile ukuthi uyavula amabhoda lapho kuyaqala khona ukulayisha amabhasi. So yinto engaziwayo ukuthi kuyaze kube nini. Kodwa-ke hayi, kufanele sikulandele lokho kukhulunywayo, ngoba phela kungaze kube buhlungu enhliziyweni yakho, kungaze kube njani, kodwa kokusalayo vele kunjalo kunjalo, ngeke kushintshe. So hayi, siyalokhu sithandaza nathi kuNkulunkulu ukuthi asiphephise kuwo lo mkhuhlane, njalo kuze kuye kuqonde, ngoba lesifo phela sithethe imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu, and namanje lokhu kusahamba abantu emhlabeni. So-ke kungezinye indlela nazo zokuthi bezame ukuthi kuphepha abantu, kodwa-ke sizobona-ke ukuthi kuyaze kugcine ngani. Ngiyabonga uSibusiso Elubani.
Wena makhuphe, sicela ukuthi usihloniphe wena mama. Wena ubona ngani thiwa thina hlupheka kangaka, sihlala kwamanye amazwe singabuswa nguwe wena, ngoba wena usidla amadezana uphefu, utshona ukugijima uhambe usemzini kamogeni Tswangirayi usiyakhuluma le ngcwaba. Ngubani wakutshela wathi umuntu wafa uyakhuluma? Wena mhlathi wakho wena mama, wena uyasithengisa kuzana uphefu athesi sihlale egangeni lapha kwamanye amazwe sidubeka, wena ngoba usisuthu sidla imali yamadiamond. Usihloniphe wena mama. Wena thina sibuswa nguwe wena uyezwa, njalo sibuswa umuntu ongumama, njalo awusozwa wathola amavoti. Wena zwana wena mama, usihloniphe wena la mathakezana uphefu mhlati wakho.
Salibonani balaleli, salibonani basakazi Studio 7. Igama lami uKK Ncube, ngise-South Africa ngapha ngaseGoli. Ngicabanga ukuthi mina umbono wami uthona. Siyabadinga abantu abanjengabomonzo or abanjengabokomithi abakwaziyo ukuthi umthetho uyagcinwa. Basi siyabheka sikhangela ukuthi kona ubaba uchamisa indlela angena ngayo ebukhokheli be-MDC waphula umthetho we-constitution yabo njengeparty, waphinde wangalalela futhi i-Supreme Court. So umholi onjani ongalaleliyo, ongalandeli njalo umthetho asuke bewubekile ephathini? Kambe nxa engabusa ilizwe lomuntu kalabungozi nabo ukuthi uzasuke abuse ngendlela engayona, ngoba uthanda kakhulu ukuthi aphambane nomthetho. So omonzora labo committee ngibona bezinto enhle kakhulu ekutheni khona bakwazi ukuthi basebenzise umthetho kuyinto ke esiyidinga elizwe ukuthi ilizwe libe lomthetho akanye iphathi landele iconstitution. Mina ngibona kuyinto enhle kakhulu nyabo.
Ngiyalibingelela Alec eSouth Africa. Indaba le MDC yalandle MDCT uze ilungiswe kahle. La bantu abahlale phansi babonisane baye ku conference bese kuyakhetha bese beyakhetha i-leadership yabo behlangene bendawonye uze baqinqobe baqeda umsindo baqeda ukungenela kwezana uPF abenze njalo kuphela bakhulumisane baye ku conference owina yawina odliwa yadliwa balaqhubekele phambili ngo-2023 useduze kakhulu so mayethi bakwenze before 2021 ephela bese zakwazi ukuqala ukukhampena kuhle.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ukutshengisela kwabantu phezu kokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa eMelika edolobheni leMinnesota kusabalele kumazwe amaningi omhlaba. Izolo amazwe yagoqela leBritane, South Africa, Brazil lamanye lawo abe lenkulungwane zabantu emgwaqweni betshengisela besola ubandlululo olwenziwa abensundu ngabamhlophe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane umnumzana Difa wajabi bango ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kodwa ke emalangeni adlulileyo siye sabona ukutshengisela ukuye kwagcwala nje ilizwe lonke England yonke nje ngokuphelele. Lapho esize safika sabona khona edrobheni laseBristol lapho kulesithombe khona esomunye umlungu okuthiwa ibizwa kwakuthiwa ngu-Edward Colton. U-Edward Colton lo wazakala kakhulu engomunye owadlala indima enkulu kakhulu ekuthengiseni abantu abamnyama ebenza ama-slaves lapho athengisa khona abantu abayedlula i-84,000 ama-slaves ewathengisela emazweni angentshonalanga. Abantu kube yinto enhle kakhulu njalo ukubona ukuthi abantu kade begqugquzela noma abantu kade beyiba bakhokhela lumzabalazo noma ngithi indlela le kade beprotesta ngayo abaze bafika esimeni sokuthi bafike basidonse i-statues sika Edward Colton basidonze basiqamule baqede laphana basitshaye basilimaze baqede laphana basithatha basiphosela phakathi komfula othiwa ngu-River Avon. So kutshengisela konkwana ukuthi isimo esesahamba satshintsha noma kungakatshintshi ngendlela thina abantu abamnyama esiyabe sifisa ngakhona. Kodwa ke likhona ihlekana labanye abelungu noma ngithi abejwabela imhlophe abasekela noma abazwisisa ukuthi ukucindezelwa komunye umuntu kuyinto embi kakhulu njalo kuyinto engalunganga.
Ya siyananzelela ukuba iningi lalabo abatshengiselayo ngabamhlophe. Kungako sitshoni lo?
Njengoba ngikhulumile phambilini babugandi ukuthi ukutshengisela lokhu sikubonile njalo kukhokhelwa ngabamhlophe njengoba sisazi ukuthi abamhlophe yibo kanye abaningi kulawa mazwe angapha asentshonalanga. Ukutshengisela sobala ukuthi sebakunanzelela bakubona ukuthi ukucindezela noma ukuncisha omunye umuntu amathuba noma ukukhangelela phansi omunye umuntu kuyinto engalunganga. Njengendaba yokuthi esalu umlisa uFloyd ukuthi njengoba kade bulawa nje ubebulawa ukuthi icala lakhe bekuyini nxa ukuthi icala lakhe kade ekhona befoti ngabe uthi ubotshiwe wakhanjiswa enkantolo wayagwetshwa hatshi ukuthi abulawe ngamapholisa abantu abafanele ukuthi ngabe benza umsebenzi wokuthi babophe hatshi ukuthi benze umsebenzi wokujaja abantu ngoba abalawo ama-qualifications umuntu olama-qualifications ukuthi ajaje umuntu ukuthi ulecala noma akalacala ngumagistrate njalo abala abazange baphiwa ama-powers ukuthi babulale abantu kwathiwa abahambe bayipholisa abantu babophe abantu abayisigila mkhuba babalethe emthethwandaba.
Lona udubo lobandlululo olwabensundu ikakhulu ngamapholisa lunjani khona ngapho kweleBritane?
Isimo sobandlululo babugande ikakhulukazi lapha kwelaseEngland lapha kweleBritane sikhona kodwa ke ngendlela esingakhona kuba izinga lakhona alitshengiseli kakhulu njengendlela esikubona kusenzakala kwamanye amazwe noma phecelezi sithi njengalokho esikubona kusenzakala kwele America labo Germany la kwamanye amazwe ngendlela abaphatha ngakhona.
Umnumzana Difa wajabi bango isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leLondon khona le eBritane. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi ke sikhangele inhloko zendaba.
Izolo kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwe igcikwane le-coronavirus. Abahlanu abavele kwele-South Africa batholakala belalo, sekukhuphule inani labo elizweni laba yi-287. Kambe uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekileyo ekwanqabeleni igcikwane le-coronavirus na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.